kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zihlobo olamukela ku studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 Mbimbitho 2018 ngu President Jeremiah endaweni zethu namhlanje.
I never hurt. He whom I had nurtured and brought into government so hard.
Angizange ngike ngicabange ukuthi umuntu engamudlayo ngamletha kuhulumende nguye ozagcina esengihlamukelanga.
Osuswe embusweni libutho onyakeni omnumzana Robert Mugabe ubambe umhlangano lenthathela izindaba lapho athe akemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba engakhethwanga nguZulu.
Hayi, thina zongungu ukuthi ziyawonyiswa ukuthi ezizweni ukuthilizanini ingungu. Hayi, asikhali sizanu, asikhali si MTC, singaba kumthwakazi kasikhuzwa ngabantu abangasiboniyo. Asilacala labo bengasikhuze entweni esalimala kiyo.
Abalandeli bebandla lemthwakazi Republic Party bathi abasoze bavume ukwethuselwa ngokubavimba ukutshengisela ukuphikisa okuyabe kusenziwa nguhulumende okungabaphathi kuhle. Kuthi-ke umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpo futhi amapholisa azabopha noma ngubani uphatheka ukudlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ogenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni lonke njalo uthi usathukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe esikhundleni. Umgabe wethule lamazwi emhlanganeni awenze lenthathela izindaba zaphandle kwelizwe emzini wakhe eHarare izolo. Intathela izindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, ezeSunday Times yawele South Africa, iTimes of London yawele Bhilithane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ulandule ukuthi abantu abatshengisele ezitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe bebegoqela abasekeli bezanu-PF. Umgabe obekhanya emzondele umongameli Emmerson Mnangagwa ophiwe isikhundla sokukhokhela ilizwe ngabebutho ngemva kokususwa kwakhe uveze ukudana kwakhe esithi ngabe kamlethanga kuhulumende.
I never hurt. He whom I had nurtured and brought into government and whose life I had worked so hard.
Angizange ngike ngicabange ukuthi umuntu engamudlayo ngamletha kuhulumende umuntu engasebenza gadalala ukumvikela ejele ukuze angalengiswa nguye ozagcina esengihlamukelanga ngelinye ilanga.
Uqhubeke ethi akamhloniphi ngitsho lakancane uMnangagwa njalo akamemukeli ukuba ngumongameli wakhe ngoba ekuleso sikhundla okungekho emthethweni engakhethwanga nguZulu kodwa wafakwa ngabebutho.
He could never have assumed the presidency of the country without the army.
Wayevele engasoze angena esikhundleni sikamongameli welizwe ngabe kwakungela abebutho abamncedisayo. Abebutho bavele bahlakaniphela ukuvimba kusebenza kuhle kwezinye ingatsha zonke zezomvikela.
Umgabe ngombono wakhe uzibona njengomuntu ohlukumeziweyo okungamelanga aphathwe ngendlela aphethwe ngayo okwamanje.
We must undo this disgrace which we have imposed on ourselves.
Kumele sizikhulule ebudleleni esingenziwe kibo. Akumelanga kube nje. Akumelanga kube nje mani. Akulamuntu olelungelo lokusenza njalo. EleZimbabwe akumelanga liphathwe njengesixhaka. Sifuna ukuqhubeka silelizwe elilandela isisekelo sombuso. Yebo, singaba namaphutha lapha lalaphaya, kodwa kumele silandele umthetho.
Abaningi abakade bemlalele esemhlanganweni lentatheli zindaba basele bebambe owangaphansi bezibuza ukuba kambe zingabe lokhu ziphelele na ingqondo zalokhulu. Yena waye ulandela na lowo mthetho asetshona ewukhuluma lamhlanje. Iminyaka yonke leyo phose engamachumi amane esembusweni. Abalandeli bebandla leMthokazi Republic Party bathi abasoze bavume ukwethuselwa kokubavimba kutshengisela ukuphikisa okuyabe kusenziwa nguhulumende okungabaphathi kuhle. Lokhu bakutsho ngemva kokukhuzwa umphathintambo wendaba zasekhaya kwabasakhulayo be-MRP abaphazamise imihlangano yabekhomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission kobulawayo leLupane. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Obet Mpofu wethule umbiko wokukhuza abalandeli bebandla lezombusazwe eleMthwakazi Republic Party MRP ukuthi bachiyane lokuphambanisa inhlelo zikahulumende ebaxwayisa ukuthi bazathathelwa amanyathelo bangaqhubeka bakwenza lokho. Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngenkulumo kaMpofu le.
Ngasijabulanga ngenkulumo kaObed Mpofu owayikhuluma ngathi sithi abantu beMthwakazi kumele bavalelwe ejele. Sinanzelela ukuthi okokuqala uhulumende kaMnangagwa ogoqela oObed Mpofu labanye babo banguhulumende ongekho emthethweni abangena ngekhulu, kanti njalo nxa kulabantu kumele babotshwe ngoObed Mpofu lenduna nkulu yabo uMnangagwa, ngoba yibo abalamacala amakhulu elizweni lona leli leZimbabwe. uMnangagwa amacala akhe esukela kundaba yegugurawundi lapho aphatheka khona kakhulu ekubulaweni kwabantu bakithi lasendabeni ze-corruption. Ngokunjalo sithi oObed Mpofu ngalibambe lingatshoni, ukusethusela kwakhe akusoze kusenze sekele ukulwela inkululeko yabantu bakomthwakazi.
Omunye walabo abebetshengisela olilunga le-MRP umnumzana Charles Thomas uthe abathuliswa ngoba abasongungu njalo abethuselwa.
Hayi, thina zongungu ukuthi ziyawonyiswa kuthiwe ezizweni, ukuthulisanini ngungu? Hayi, asikhali sizanu, asikhali si-MTC, singabakomthwakazi. Kasikhuzwa ngabantu abangasiboniyo. Asilacala labo bengasikhuza entweni esalimala kiyo. Bona nxa bebona ukuthi bafuna ukusikhuza, kabasondile eduze kwethu size ukuthi bakhalelane. Ngoba nxa babethumela abo bantu, thina sibatshethi asifuni bona abantu labo, sifuna bona abenza lokhu ngoba siyabazi. Abanye bakhona bayaphila. UMgabe surviving, uEmerson Nosi. So sithi singagadazwa. Special thina weMthwakazi Liberation Front.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyebhethu likaZulu uthe uMpofu kumele abekwazi ukuthi abantu beMandebeleni sebehlukuluzwe kakhulu besila, njalo abethuki ukuthi bazabotshwa kumbe batshaywe.
Kuqakathekile ukuthi ubaba uMpofu ebekwazi ukuthi abantu beMandebeleni kuningi asebedlule khona, umgaba uphumile wabatshiya, wababulala basala. Engaze ethi uzababophe, ethi uzabatshaya, kasiyo into engasethusa. Thina kakukho okusethusayo, thina sonke izinto zenziwe ngendlela eyiyo kuphela. Lokho okutethi ecabanga ukuthi ethi engatshaya abantu mbeni sizethuka, kakusethusi lokho. Engxe kuzatshawa yena.
Abalandeli beMthwakazi laba baphazamise imihlangano yonke yabekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha ye-NPRC enzelwe kobulawayo laseLupane ngokutshengisela bebanga umsindo loba ukuhlabela, bethe abafuni ukuthi amalunga ikhomishini abakhulumise ngolimi lwesiShona kakuze abakhuluma ulimi lwesiNdebele, njalo bafuna ukuthi ikhomishini le ilungisiswe ngoba ibunjwa ngabantu abakhuluma ulimi lwesiShoneni kulo yedwa kuphela okhuluma ulimi lwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Kwele South Africa sekwethule umtshina wokuyatholela imithi kulabo okumele bathathe imithi okwempilo yabo yonke ohlobo lwe-ATM enjengaleyo esetshenziswa ukuthatha imali phandle kwebhanga. UBenedict Nhlapo uchaza kabanzi ngalo umtshina lokuthi ungasiza kangakanani nxa ungaba khona laseZimbabwe.
Umtshina lo wokunikeza umuthi kuzigulane ezithatha amaphilisi nsuku zonke kumbe viki zonke loba nyanga zonke waziwa ngokuthi Pharmacy Dispensing Unit, PDU. Ukusebenza kwawo kufana xathu lwe-ATM yokuthatha imali phandle kwebhanga. Okwakuqala, izigulane zihambisa kule ndawo yokuthatha umuthi ipharmacy konke okuphathelane lazo lomkhuhlane wazo kanye lamaphilisi okufanele ziwathole. Konke lokhu kufakwa emshineni yamakhompyutha exhumene lali ATM yomuthi. Ngemva kwalokho isigulane siphiwa ikhadi elifana laleli ele-ATM yokuthatha imali. Usuka-ke lapho aqonde emshineni eseyedwa ayifake ikhadi lakhe lenombolo yakhe yangasese ukuze umshina ubemazi. Ngaleso sikhathi kuvela umfanekiso wengcitshi eziphi umuthi bakhulumisane ukuze ogulayo athole impendulo alazo ngomkhuhlane wakhe. Ngemva kwalokho umshina lo untshantshaza yonke imithi okufanele itholwe yilesi sigulane bese siwuthatha sisihambele. Ingcitshi kwezemhlobo yalemshini enkampanini yemithi kwele South Africa e-Right e-Pharmacy, umnumzana David Mulele, uthi lo mshini uthatha imizuzu emithathu kuphela ukuthi uqedelane lesigulane.
The technology is very exciting because, for one, it saves the patients a lot of time and from missing work, but also we are open on Saturdays and Sundays as well. It's convenient for the patient as well to make sure that they get their medication.
What is gulani azilindi isikhathi eside akulathuba lokuthi zibe zilokhu zithethiswa ngomongikazi ngoba sifika nje siqonde emshineni zingathatha njalo umuthi wazo ebusuku loba emini ngempela viki loba ngekhefu, kanti ke sekuzaphungula inani labantu abaya esibhedlela. Kayikho imali ehlawulwa isigulane ukuthola lo umuthi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Bathandwa Mbele ngomunye wabantu asebesebenzisa lo umshina.
Ndi-excited kakhulu ngomeshini esinikweyo wase-PDU Pharmacy. Akusafani nakuqala, yonke into ihamba right. Umshini awulibazisi, awuthathi ixesha, even nabantu abasincedayo banekhe kakhulu ngathi.
Loba nje lo mshini ungakethulwa eZimbabwe, usuthelele izalwane zeZimbabwe kwela South Africa isikhwele sebefisa ukuthi aluba uyethulwa laseZimbabwe. Isalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu ubona uqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness enakakela lokufundisa abaphila legciwane lengculaza ukuthi lo mshini uzasiza kakhulu ngoba omongikazi esikhathini esiningi bazihlukumeza lezi zigulane ikakhulu ezithatha amaphilisi egciwane lengculaza awofuba i-TB, awechukela, awe-BP neminye imikhuhlane.
Akusafani neklinikhi ukuthi iyabe ivula ngo-8 ivalwa ngo-4. Njalo umshina akusona into ezabe ikhathala njengamanesi ukuthi uthole ukuthi asetiyeni ora kulunch ora khathele ora bakustrike ora banjani. So ngibona ngani uzoba lisizo kakhulu endabeni zesikhathi kuhlanganisa ukuya ekliniki lokubhalansa indaba zomsebenzi.
UNdlovu okhokhela inhlanganiso elabantu abafika izinkulungwane ezinhlanu, iningi labo kungabaphila legciwane lengculaza, labanye abangelalo kodwa abasekela imizamo yalenhlanganiso. Othokunye okuhle njalo ikuthi isikhathi sonke isigulane nxa silanda amaphilisi sithola ithuba lokukhulumisana lengcitshi kwezemithi okuyinto enhle kakhulu.
So siyafisa ukuthi ma ungaba khona naseZimbabwe unganceda kakhulu-ke, especially indaba zokungaqhutshwa kahle laphana kwindawo zabodokotela. Uthole ukuthi baku-strike or i-staff ziku-strike, akusetshenzwa ngapho umuntu ufuna i-treatment yakhe. So ma ungaba khona unganceda kakhulu-ke emphakathini waseZimbabwe ukuthi bathole ama-treatment awo ngesikhathi esifaneleyo.
Ngokwaqala Afrika ukuthi kube lo mtshina lo, wona-ke wenziwe inkampani Right to Care isebenzisana ndawonye le-Right e-Pharmacy. Wele South Africa usukhona Alexandra Shopping Plaza, kanti uhulumende uthi kukhangelela ukuthi uqale ukutholakala endaweni ezijeneyo zelizwe. AbeZimbabwe bona-ke ikakhulu labo abaphila legciwane lengculaza abahlala besiyathatha amaphilisi bathi bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende awethule laseZimbabwe lomtshina okuyinto abathi izaguqula impilo zabo kakhulu ekutholeni amaphilisi okudingeka bawanathe impilo yabo yonke. Ngelesiro 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo othi sikhangele izivela kwamanye amazwe namafitshane. Kubikwa kudotshwe izidumbu ezine zabafele engozini yokudilika kwebholoho lokuchapha umgwaqo omkhulu ngenyawo elisanda kuphela kwakhiwa edolobheni leMiami esigabeni seFlorida khonapha eMelika. Amapholisa lokhu eqhubeka edinga abangabe besinde kule ingozi nabangabe begqithelwe yinqwabanqwaba. Iphephandaba leWashington Post libika ukubana umongameli Donald Trump waseMelika usecabange ukuxotsha umsebenzi umcebisi wakhe omkhulu kwezomvikela uHR McMaster ekhangelelwe ukusipha lesi sifunda komunye ongakazi wakuthi ngubani ngemva kokuxotsha njalo umsebenzi unobhala wakhe wezobudlelwane lamanye amazwe omhlaba uRex Tillerson. Umhlobi odabuka kweleZimbabwe uMthenjwa Ndlovu usethule ugwalo lwesiNdebele olulesihloko esithi ngemva kwezinyembezi. Kulolu gwalo ukhangela inhlupho ezibhekana lamantombazana azintandane. Echaza isiphetho esihle sentombazana eyaphathwa ngochuku nguyise omdala ngemva kokufelwa ngabazali. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Egwalweni lwakhe lolu olwesihloko esithi ngemva kwezinyembezi, uMthenjwa Ndlovu landa udaba lwentombazana eyatshiywa ngabazali bayo. Ngemva kwalokho yazithola isigcinwe nguyise omdala, okwaba ke ikuqala kwenkathazo enkulu. Ingena ebunzimeni bokutshaywa, ukuqanjelwa amanga, ukubandlululwa, ukwenziwa isichaka salapha ekhaya, lokwekeliswa isikolo. Kodwa loba kunjalo lintombazana isebenza gadalala izicini iphumelele kuphela. Luphela udaba isilempilo ebuthelezi. Umlobi uthi isifundoke lapha ikuveza ucuku olubhekana lamantombazana azintandane kanye lokuxwayisa labo abaphilela ukuhlukuluza intandane. Kulolu daba untombazana lo waphumelela kakhulu ekugcineni kwathi abantu abakayise omdala kwagcina kuyibo abehluleka kakhulu empilweni.
Kubethe izinto ezinjengezisifundiso sokuthi ukuthi lapha isifundiso sikhulu kakhulu ngesokuthi emphakathini sikhona sikhulu ukuthi kube nabantu abahlukuluza abanye ebufuleni babo kodwa ke ekugcineni labo abahlukuluza abanye bagcine impilo yabo engasayini nawo bese kuthi laba basithwayo bagcine sebangabantu abaeleyo.
Lobanje elobe ugwalo oluginyisa mathe ngolimi olunone ukwedlula ezinye zengwalo zesikhuqamfundo, uMthenjwa akafikanga ezikolo zesikhuqamfundo. Linsizwa yasesabene Plumtree yafunda iprimary ekahlu, isecondary yaya emqokolweni ingakayiphelela eTenson Hlabangana High School. Lolu gwalo-ke uMthenjwa ulethulele umphakathi ngokusemthethweni eJohannesburg wazitholela ukunconywa abaningi. Unkosazana Ezlin Moyo laye ongumlobi uthi kuyathokozisa ukuthi ungumlobi usebenze uze kube isikhathi usethula ugwalo lwakho emphakathini.
Ngathi siyajabula sengathi sesewafeze isifiso sakhe sokuthi ugwalo lwakhe lulotshwe. Sengisela nokuthi abantu noma bengathi kwendawo ukuthi bangalithenga leli bhuku bakuze umlando ophakathi ngoba leli bhuku ngelesilebeni enhlanganisweni ethu yabalobi bayileli.
Omunye njalo umlobi uMnumzana Mathambo Xakalala uthi ngaphezu kwenkuthazo yokunakakela amantombazana, ugwalo lolu lulotshwe ngobuciko obukhulu usetshenziswa ulimi olujuleyo.
Ulimi lwesizwe, isizwe silulimi, kuphela kolimi lwethu, kuphela kwesizwe sethu. Siyabanxusa abantu singabalobi akusho ukuthi siyazi. Abantu abaziyo ke abeze bazosisiza bathenga ugwalo lwethu. Abathengi siyacela nizosithengela nisisize nisixhase kakhulu konke esikwenzayo. Singabalobi bakithi siyabonga nje. Alala abalobi, alala.
Inhlanganiso yabalobi bakithi ngenye yeziphumelele kakhulu ekubhaleni izingwalo zesiNdebele. nabanje abalobi laba bengalutholi uxhaso olutholwa ngabalobi abaziwayo sebethule ingwalo ezedlula ichumi kanti ke badinga usizo lokucindezela lokuthengiselwa ingwalo zabo. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapo.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu uthi amapolisa azabopha noma ngubani uphatheka kudlakela ekungakhathalele uba basekela liphi ibandla lezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Intatha lezindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umbofu obesekwethekeleleni enkambeni yesiphepheli yeduku eBotswana uthi akulasizathu sokuthi abantu betshaywe luvalo ngokuthi mhlawumbe kungaba lodlakela ngesikhathi sokhetho. Umbofu uthi amapholisa azabopha noma ngubani ozazama ukuvusa udlakela kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla lezombusazwe. Ngesikhathi sokhetho amabandla aphikisayo bavame ukukhonona ngokuthi abasekela ibandla elibusayo leZANU-PF kababotshwa bengaze bedale udlakela. Bathi kubotshwa kuphela abasekela amabandla aphikisayo laloba kuyibo abayebetshaywe ngibandla elikusayo. Ineni libheke ngamehlo abomvu uthi kuyozalwa nkomoni kukhetho lonyaka ngaphansi kombuso omutsha kwamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngomnyaka ka-2008 ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho lokudinga umongameli kwaqhamuka udlakela olubi okumalisayo olwathiya abanye befile kukanti abanye babelela emazweni angumakhelwane agoqela leBotswana bezodinga ubuphepheli lemazweni aphetheya kolwandle. Kodwa umpofu uthembise ukuthi lonyaka kuzabe kulumulo mehluko ngoba bekhangelele ukuqhuba ukhetho olulokuthula njalo olulohlonzi.
Labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthi sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Uthi ngitsho umongameli Mnangagwa uthi kafuni kube lodlame, kumele abantu bakhethe bekhululekile. Esithi abafuna ukuxokozela bazabotshwa kungakhethi ukuthi basekela liphi ibandla.
Kakula kuthi sikupha wonke umuntu lethi ukuxokozela kumbe ngowayiphi iphathi kumbe ngowezanu-PF kumbe ngowayi-opposition kumbe ngowayiphi iphathi uyabotshwa. Sifuna abantu bahambe bebesenza izinto zabo kungala kuxokozela. Bahambe abantu bayevota kungala kwethiselana.
Njalo ugcizelele ukuthi abakade bezodinga ubuphepheli ababalekela odlakela kumbe ukuhlukuluzwa ngaphansi kwezanu-PF bakhululekile ukuthi baphindele ekhaya. Esithi kabasoke behlukunyezwe.
Asoze sibachezise kumbe sibacale ngokuthi babuya la. Abaningi sebabuya abantu ezimbabwe ababengekho kulandela izizathu eziningi. Bakhona ezimbabwe, nxa ubuya ezimbabwe obuzwe ngala maphepha akho nepassport yakho azozuzwe lutho, uyazingenela ubona izihlobo zakho uphendule.
Ineni lizalinda ukubona ukuthi amazwi kampofu alesiqiniseko esingakanani ngesikhathi kule mbiko yokuthi abebandla bezanu-PF bathatha inombolo zalabo ababhalisa ukuvota. Kodwa amapholisa kubikwa ezama ukubona ukuthi ukwethusela akubi khona ngaphambi kokhetho oluzabanjwa okwakuqala eminyakeni phose ngamathumi amabili kungelamuyi uMorgan Tsvangirai kanye longumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ukhetho luzabanjwa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabu kwele Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukubana babuye ngobuningi babo ukuzokhuza leli qembu mhlali dlalayo. Umdlalo walo owakuqala owesizini yalonyaka esigabeni sePremier Soccer League. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo yelinyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulempela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni yeBarber Fields. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthi yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakathi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. lo mqeqeqeshi uthe na uqhakathekile ukuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu njalo uqhakathekile okwakathesi ukuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu leHighlanders ukuba babuye ngokuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bona abuya ngokuningi babo manje bezosupport i-team yabo. There will be that extra man was the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives our players this team to go.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona ele Dynamo senkundleni ePapa Fields, ele Nikrut lizemukela ele Mutare City ngaseMandaba, ele Ngezi Platinum lizadlala lele Herentals ngaseBaobab, ele ZPC Caribe lizadibana lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Ele yadali izadlala lele Bulawayo Chiefs ngaseRuvaro, uthi Bulawayo City izanqikelana lele Chapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala lele Harare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi ele Shapane Mine lizadibana lele Triangle ngaseMandaba. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Driver, tell us how you got them for it. Now, when you get my car, you're not going to come back. Ah, you're not serious when I'm up and down. Can't you marry? I'm going to come back at the head of the house. We have to get my car. Oh, Funyesa. Still, I said, I'll tell you the good of my dad. Oh, Funyesa. Yes.
Bashayeli lishayele ngonanzelelo impilo yabantu iqhakathekile singakaludukubike uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela osuswe empuseni libutho nyakenye umnomsana Robert Mkabe ubambe umhlangano lintethe lezindaba lapho athi akemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba engakhethwanga nguZulu. Abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abasuze bavume ukwethusela ukubavimba ukutshengisela. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. olivalelisayo ngufraxitus jeremiah nsithi asibeke ithuba elifanayo njalo namhlanje ntambama ngesikhathi sabo 7:30 kolunye njalo uhlalo lwezindaba.